emthethweni phela singakhohlwa lesisekelo sombuso. Isoko sombuso selese sinika umuntu ukuthi abe nelungelo lokuthi aphikise mhlawumbe khonokho okuyabe kuphumile kukhetho, njengokuthi nje bona abakwenzayo be-MDC. Kodwa-ke ekwenzeni khonokho phela kithi sinalesi kunanzelela ukuthi bamele bekwenze ngendlela eqondileyo eyokuthi lanxaso kuthiwa itheli yalowo muntu ophikisana layo umbo omele umenzelise amaphepha onguye ophikisana laloko okube nempumela kukho, sokumele wena ube nezinto eziqondileyo ngoba konke uyabulawa kuqondise kuye kulokuthi ucina usungasokuqondisi kukutheli lakhe lela linike lona izeki ukuthi utholakala ngaphi. Kuqakathekile konokwana kakhulu emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwake amaphepha uhambise lakuye wamukela nesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela nje. Kunjengokuthi mina ngangikhangela la madoda ngendlela abakhambise ngayo amaphepha, bakhambise sebeqondise ukuthi hhayi sisikhathi esinganike singemva kwesikhathi mana sibonge ukuthi akwamasho esikhathi kuphela sihambise laphana ehofisini yakhe umongameli. Kodwa-ke bebemele baliqondise khona ngale lapho alekutheli lakhe elilotshwe khona phansi ukuthi hhayi utholakala endaweni ethile i-adresi yakhe eyiyo eqondileyo. Ngokunjalo-ke singazi ukuthi umthetho wona uza kubamba njani, kodwa-ke khonokho lakho kube liphutha kakhulu elikhona elenziwe yi-MDC kumbe ngokungaqedi umsebenzi wawo ngesikhathi esifaneleyo.
Ye, kodwa abanye abantu bathi hayi ibandla le-ZANU PF lapha selingani lethukile ngakhonokho ukuthi bathi umnangagwa ngazange ngikhethwe ngendlela eqondileyo, ngakho-ke seyodinga konke nje izizathu nje ukuthi bangabambelela lapha lalapha.
Yebo, hhayi ibandla le-ZANU PF lilungiselele ilanga ibandla le-ZANU PF i-team ka-president ilungiselele kula magqwetha amadoda sibili othina masa labo mangwana le-team zabo zenizana. Hayi umsebenzi yenziwa sila kulanto ethuse umuntu wonke ngoba kulungiselelo kathi nxa abantu beseza i-court yeza decider yiyo emelini kuthiwa ukuthi decide, but kodwa phela amagqwetha phela kathiyi isizathu abasibonayo ukuthi lokhwana kukhanjiswanga kuhle isikhathi sakhona sifika into yakhona ayifikanga kuhle kozobona kwamamele kubani lanxa umthetho ungasathanga walahlela kahlala laphana. Kodwa ngezinye zezizathu abazibalayo ukuthi kucelele MDC basilele ngakhonapho bengakabuyi kuyo yona indikimba yendaba eyiyo emqoka eyokuthi kanti laphana kwahamba njani, laphana kwahamba njani ngendaweni zokuvotela.